Izika dizendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, Kusakaza, Washington DC. Namukela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 29 kuNtulikazi 2019 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni sethu namhlanje, umphathintambo ogatsha lwezisebenzi unkosikazi Sekhaya Nzenza uthi impumela yophenyo lohlangothi olwe National Social Security Authority izokwethulwa kunsukwana ezilandelayo. Umlobi wemidlalo yokulingisa eyamabhayisikopo olodumo umnumzana Davis Kuja labanye abathathu asebenza labo bavunyelwe ukuhlawula isibambiso sebail ngemva kokubotshelwa icala lokwephula umthetho we-Censorship and Entertainment Control Act izolo. Umhlangano omkhulu wabalobi owenziwa phansi kombukiso weZimbabwe International Book Fair usungulwe lamhlanje eHarare. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Umphathintambo ogatsha lwezisebenzi unkosikazi Sekhaya Nzenza uthi impumela yophenyo lohlangothi olwe National Social Security Authority izokwethulwa kunsukwana ezilandelayo. Kodwa ulandule imibiko ethi wafumbathiswa ngowadedela yena isikhundleni alaso osanda kubotshelwa kuchaphaza imali unkosikazi Prisca Mufumira ukuze angaze ayiveza impumela yalolo phenyo. UMavis Kamause thulela lolu daba ngokugcweleyo.
Emhlanganweni lentatheli zindaba okwazisa ngempumela yophenyo lwe-NASA osolulwesikhathi uZulu elokhu ebuza ngalo ukuthi lungaphi, unkosikazi Nzenza uthi bekumele luqale luhluzisiswe zingcwethi kwezomthetho andubana luvezwe emphakathini ledale lephalamende.
Some of the four issues to emerge were number one.
Okuveze yile i-audit kubalisa okungaqhutshwa kuhle komsebenzi okuphathelene lendaba zokusetshenziswa kwemitshina yakulezi nsuku. Futhi olunye lwakhona kuludaba oluphathelane lezokuthenga impahla. Futhi olunye lwakhona kungokuphathelane lezokuqhatshwa kwezisebenzi. Nxa lile forensic report yalolo hlobo eveza ubufakazi balolo hlobo akuthi report asingamane siye kuyethula edali leParliament idinga ukuxazululwa kabanzi.
Uthethele lithuba ukulandula amahungahunga athi ubecatshile ngemva kokubotshwa kukamphathintambo wezemvelo lokwethekelelwa kwelizwe unkosikazi Prisca Mfumira.
That is nonsense. That is the nonsense I'm talking about.
Ngumbhedo lokho yiwo umbhedo engikhuluma ngawo. Okuqakathekileyo yikuba nxa kulemali zeNASA ezingaziwayo lapho ezathiwa khona, umsebenzi wethu ukubona ukuthi ziyatholakala lezo mali. Liripoti isibonisa ukuthi kule ndlela ezimbili ukuthi kwadalwa icala. Nxa kule cala eladalwayo kutho ukuba sokungumsebenzi wemthethwandaba ukukusebenzisa lokho. Nxa kuyukuthi siyanelisa ukuthola leyo imali eyantshontshwayo, senze lokho ibuyiselwe leyo mali.
Kusenjalo umgcini sihlalo webhodi yeNASA esanda kubekwa esikhundleni umnumzana Cuthbert Chindori uthi uZulu kumele ayikhangelele kuyonale iviki leyo report.
Zvimwe zvacho zvingangobudiswa naminista kati kapedza svondo rine ratsvairatiri.
Uminista engaveza okunye kwakhona kuyonale iviki nxa kuyikuthi sesicedile umsebenzi. Ngokuya kwesikhathi uminista uza kube esazisa ngokwenzakalayo. Uzagetha ke uminista lokho akubona ukuba kuyethulwe kuleyo ripoti kungaba sedayela ePhalamende ngakumphakathi ngoba ivele ingeyabantu. Kodwa kumele sikulandele lokho okumunyethwe yile report, sisize abenasi, sisize bona okumele basizakale ngayo, kakhulukazi ama-pensioners bazwisise okwenzakalayo.
Unkosikazi Nzenza utshela intatheli izindaba ukuba ibhodi yeNASA isilamalunga wonke adingakalayo ngaphandle komele angene emela abenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU. Kodwa unobhala jikelele weZCTU umnumzana Japhet Moyo uthi kabasuthiseki ngendlela okuhlolisiswa ngayo labo kumele bangene kule board bemele isebenzi.
Labo ke esasiba bethile ke ngamagama ukuthi bangahlala ku board bafikelwe ke ezindlini zabo bebuzwa ukuthi ba supporta political party yipi. Nxa kuyikuthi ke abantu abofanele behlale ku board ngabantu abofanele be support iparty eyinye yazakalayo, sibona ukuthi uDubo esikhala ngalo kwamanje olukhona ku NASA board alusoza ke luphele.
Ngokunjalo Moyo uthi lokhu besemnyameni ngezizathu esezibangela ukuphuza wokukhethwa kozamela iZCTU ku board yeNASA.
Sesimnike amagama saphinda saphinda okungani kuyasisavisa nje ukuthi labo thina esibathi yibo kufanele besimelele kayisibo uhulumende kumbe uminister obafunayo ulungane ulabantu bakhe obakhangeleleyo ungxenye usadingisisa ukuthi bangabe beyibo yini esibanominethileyo.
Uthi yena labeZCTU sebekuchiye ezandleni zikankosikazi Nzenza ngoba sesiside isikhathi bamnikeza amagama ababakhethayo.
Sihluphanelaye ke okay isikhathi eside ngokuthi sasilomuntu wethu esasimkhangelela ukuthi uzasinika ama-results esimbone sisebenzela kakuhle. Sasikhethile upresident weZCTU uComrade Peter Mtasa ukuthi kube nguye osimeleleyo. Asikwazi ukuthi bamlwisane, abafunda kumbona, abafunda kulibona igama lakhe. Kodwa lokho esisala sisithi uyirepresentative yezisebenzi, izisebenzi ezimfunayo.
Lanxa impumela yophenyo olwenziwa ngabe ofisi ka-Auditor General unkosikazi Mildred Chiri yanikezwa abogatsha lwezisebenzi ngenyanga kaMbimbitho wona lomnyaka, lokhe umphathintambo ogatsha lwezisebenzi lenhlalakahle kaZulu unkosikazi Sekayi Nzenza engakayethuleli idale lephalamende njengalokho okuthiwo ngumthetho. Unkosikazi Nzenza yena uthi uzolandela umthetho ngemva kokuba ingcwethi kwezemithetho ezaphiwa umsebenzi wokuxazulula ugwalo lwempumela yalolu phenyo seziqede umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguMavis Gama.
Umlobi wemidlalo yokulingisa eyamabhayisikopo olodumo umnumzana Davis Kusha labanye abathathu asebenza labo bakhululwe inkantolo ngemali yesibambiso namhla ngemva kokubotshwa izolo phezu kwecala lokwephula umthetho we-Censorship and Entertainment Control Act. Umnumzana Kusha obotshwe ndawonye labo umnumzana Peter Churu, uTendai Madua lomnumzana Kutakwashe Butiti besetheswa icala lokubukisa umdlalo wabo olesihloko esithi Lord of Kush bengaphiwanga imvumo lugatsha lwe-Censorship Board. Kodwa ingcwethi kwezemthetho zithi okumangalisayo ukuthi lolu gatsha ludilizwe nguhulumende nyakenye esithi isidingo sokuthi luqhubeke lukhona kasisekho. Umnumzana Kuja labanye bakhe bakhululwe ngemali yesibambiso engamadola angamakhulu amabili ngamunye. Bazamiswa njalo emthethwandaba mhlaka 29 kunyanga ezayo. Ukuhlaziya udaba lolu siqoxelo lwela amalungelo oluntu umnumzana Zenzele Ndebele.
Iyathengisela ukuthi abaningi ababecabanga ukuthi umbuso kaMnangagwa uzahlukana lo mbuso kaMgabe akuthiyananga kangako, ngoba singasabona ukuthi ngesikhathi kaMgabe uMgabe wayesebenzisa i-Censorship Board leyi ukuthi emise lokho angakuthandiyo. But engizibuza khona ukuthi kambe i-Censorship Board yakhona ingabi lokukhona yini, ngoba uminista ukugcina ukuappointa i-Censorship Board kwakungubaba uChombo lapho aja appointa khona umntaka Mgabe ubona Mgabe ukuthi ebe ngomunye wama board members esenzership board la ezo futhi lapha kulesikhathi se audit lapho auditor general esithi khona esenzership board okwakathesi ayimanga kuhle so kuyamangalisa kakhulu ukuthi all of a sudden esenzership board sikhona silisa abantu ukuthi bengayenzi imidlalo bese kuzibuza ukuthi I freedom yona singathi khona ukukhululeka kwezemidlalo kungaphi nxa kulokhu kusetshenziswa imithetho efana lana leyo ukuthi umuntu uzavuka nje namhle etawula certificate se-censorship ebesemisa umdlalo wakho nxa efuna.
Ngamanye amazwi Ndebele uthi lo ngumthetho omubi ongamelanga ube khona.
Abantu bamele babe nenkululeko yokuthi beyenze lokho ababele especially nxa sikhangele ezemidlalo lezo esithi i-freedom of expression. Akutsho ukuthi ungasola umuntu sokumeleke umdlalo wakho umise but isikhathi esiningi kananzela ukuthi uhulumende usebenzisa umthetho lo kuphela nxa kuyinto abangafuniyo ukuthi ibonakale ebantwini kolapho abacabanga khona i-censorship board.
Kodwa uhulumende engazivikela ngokuthi kulesidingo ukuthi angenele lapha lalapha ya ukwenqabela ukuxabana okungaba khona kubangwa ngamabhayisikopo ayabe ethe atshengiswa umphakathi yena uhulumende engazange athole ithuba lokuhlaziya.
I think uhulumende kumele ungenele but uhulumende kumele engenele ngendlela esingathi kona i-fair and balanced. Ayikhona ukuthi nxa uhulumende engafuni ukuthi ezinyizinto sixoxe ngazo ebese sithi selethe i-censorship. Isikhathi esiningi asikaze sizwe ngayo i-censorship board yena le abakaze bechasisele abantu ukuthi kahle kahle abakufunayo lokhu abangakufuniyo yilokhu.
Lo ngumnumzana Senzele Ndebele ingcwethi ecubungula ezombusazwe wexoxa ecingweni lo ntungameli inkomo we-Studio 7 ekobulawayo. Ukusenjalo umahluli wedale le-High Court namhla unqume ukuthi abasolwa abayisithupha abetheswa icala lokuqoqa ukugenqula uhulumende ababalisa uGeorge Makoni, uSithabile Dewa, uRita Nyampinga, uFrank Mphahlo, loGamuchirayi Makura, loTatenda Mombeyarara sokuzamela beziveze emapholiseni kanye ngeviki kuphela hatshi nsuku zonke njengalokho ababekwenza.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Umhlangano omkhulu wabalobi owenziwa phansi kombukiso weZimbabwe International Book Fair usungulwe namhla eHarare. Lo mhlangano obuthanisa abalobi lengcwethizwe emsebenzi yokulotshwa kwamabhuku abavela emazweni atshiyeneyo. UMark Peter Ntambe usethulela lolu daba.
Abalobi bathe kwaxa edolobheni leHarare okwamalanga amabili behluza ukumelana nomsebenzi wabo embukisweni wamabhuku oweZimbabwe International Book Fair ZIBF. Umlobi wakubulawayo umnumzana Nelson Twala odume ngamabhuku ambalo awalobayo akuqela elithi akuchachadazi elizizwa ukunuka lelithi umfubula wenhlathu namanye awesingisi uthi babhekana lobunzima ngoba bengasayitholi kakuhle inzuzo kulomsebenzi.
As writers, umsebenzi wethu muhle but yonakala uyaqatsha umsebenzi wethu. Some people are benefiting more than us thina abaningi bawo. You find ukuthi umsebenzi wakho wenzileyo osebenzileyo ubenefitha abanye abantu clandestinely. Bathatha umsebenzi wakho bayudla ngawo. It's hurting us, it's killing us.
Uqhubeka uthwala ethi ukutshontshwa komsebenzi wabo ngepiracy kuqhubeka kuludubo abalokhu belisana lalo.
Kuza kwenzeka ingxenye direction ethathwayo is leading us to better times ngoba kuthiwa kungabona kulobusuku kumnyama kakhulu kuza kusa kwenyukela kakhulu kuza kwehla. This is my hope ukuthi kuza kwenzakala.
Umnumzana Kem Gong, Kem Gasong, obhala amabhuku kule Cameroon, efundisa ekolitshini elikhulu le University of Yaounde, uthi udubo lwepiracy lubhahile laselizweni lakhe. Sithi ikakhulu endaweni ezikhulunywa isilungu, ethi sokudingakala ukuba abalobi besebenzisana labadinda amabhuku ukuze beqede lolu daba ngoba imithetho ingalandelwa. Umnumzana Mihla Sitsha olobe kubulawa uthi njengabalobi balobela ukuthi abantu babale amabhuku abo hatshi ukuthi bewabale bona.
Okokuqala uhlupho esilalo kakhulu oluyilo ngoba kakhulu siloba asizilobeli, silobela abantu ukuthi bebale. Uhlupho esilalo ukuthi abantu abasenelisi ukuthi bethenge ingwalo zethu. Umuntu wayesinqa engathola imali into ayicabangayo ukuthi ethenge impepho. Ugwalo sokunzima ukuthi uluthenge ngenxa uzama ukuthi uludindise kunzima. Economy, umnotho welizwe wenza ukuthi abantu kube nzima ukuthi bethenge ingwalo.
Usitsha olengwalo ezedlula amajuma amabili edume ngogwalo oluthi wangenza mntanami, lolunye oluthi imisebe yelanga, loluthi izulu ayisilokula. Nguye njalo unobhala ajikelele weZimbabwe Academic and Nonfiction Authors, iZANA. Uthi udubo lokumisa ukusetshenzwa kwemali yakwamanye amazwe kuyabaphazamisela imisebenzi yabo njengababhali.
Kwenze ukuthi imali leyi iyaphandle abantu ade beyisebenzisa. Ngokuguquka kona kwenza ukuthi izinto zikhwele and zizoke ziqhubeka zikhwela. Lanxa kuyaye kuyizindola kodwa into ziyaqhubeka zikhwela ngoba zinanzelela abantu abadinda ingwalo into lezana abazithenga kakhulu ngaphandle kwelizwe. So ngase beqambi imali besebenzisa imidola iyabe isiphezulu kakhulu kwenzisa abantu bengenisi bethenga.
Lumhlangano oqale lamhlanje uphela kusaza ngolwesibili ungenwa ngabalobi izikhwicamfundo lengcitshi kulomsebenzi abavela emazweni atshiyeneyo agoqela iZambia, South Africa, Zimbabwe, Tanzania, Cameroon lamanye. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Live Talk namhlanje sikhangela umomo okhona elizweni osokubangela ukuthi abantu baphile nzima bengasazi ukuthi beqale ngaphi. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Yesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abantu abathathu babulewe edolobheni leGilroy esabelweni seCalifornia khonapha eMelika ngemva kokuba omunye umlisa ivuke ubhova wadubula emphakathini. Isikhulumeli samapholisa sibike ukuba baphange benelisa ukumthathela lombhobho bahle bamdubula wafa engakadali umonakalo omkhulu. Abantu abangamachumi amathathu lanhlanu babulewe esabelweni seMaiduguri kweLake Nigeria izolo embuthanweni womngcwabo lapho abanakanelwa ukuthi ngabalwa becatshiya abeBoko Haram abafike badubula exokweni labantu kulombuthano. Kwezempilakahle namuhla, umnumzana Sam Ndlovu wakobulawayo owazalwa iyintombazana kodwa elemizwa yabesilisa wenelise ukuqala uhlelo lokwelatshwa kwele South Africa ukuba aguqule isimo sakhe abe ngowesilisa ngoba eZimbabwe akukabile indlela zokuhlinza loba ukwelatshwa ukuguqula abantu isimo esihambelana lemizwa yabo. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo, hayi uxolo ke sizalithulela lolu daba kwezinye insuku. Kusenjalo ke eleBotswana seliqinisa amanyathela eliwathathayo okubuyisela emuva abangena kulelo lizwe ngokungekho emthethweni, njalo latshela izizalwane zalelo lizwe ukuthi zixotshe ezindlini abokuza abangela maphepha aqondileyo okuhlala elizweni. Intathe izindaba iStudio 7 uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone.
Amapholisa kanye labogatsha olubona ngokungena kwabantu kwele Botswana baphakathi kokubamba imhlangano labahlali besigodlo salelo lizwe iHaborone phezu kodaba lokugcina abangena elizweni okungekho emthethweni. Amapholisa athi ilizwe libhekane lohlupho lwabangena elizweni okungekho emthethweni, iningi lingabavela eZimbabwe bebalekela isimo esibi somnotho. Udaba lolu selungenelwe langabaphathi ezabelweni abagoqela induna kanye lamakhansila. Omunye ukansila emzini wehabani elingaphandle nje kwedolobha leHabroni, umnumzana Mkhotla Pule, uthi amacala aseqonile njalo izakhamizi zithi lokho kubangelwa ngabantu bokuza abangalamaphepha elizweni. Upule lendune uSiyeletso Pule bachiya abakade bekuyinye imfa esigabeni seGabani emavikini asanda kwedlula bebambe wangaphansi ngesikhathi bekhuthaza izakhamizi ukuthi zixotshe abokuza abangalamaphepha okuhlala elizweni. Amapolisa lawo asekhiphe umbiko okade uhamba ebulenjini be-internet ukhuza abantu ukuthi bengahlali labantu bokuza abangalamaphepha aqondileyo. Lokhu sekuthiye iningi labezimbabwe abangalamaphepha bedlalela evalweni. Ngempela viki izidaladabe zingelabaningi abavame uma emgwaqweni bedinga imisetshenzanyana yokuziphilisa ebizwa ngokuthi ngama-peace jobs. Unkosazana Edith Ndlovu uthi osekuzaba nzima ukuthi abantu sebetshelwe ukuthi bangabanikezi indawo zokuhlala uma bengelamaphepha aqondileyo.
Asisakwazi-ke ukubana siza kuya ngaphi, sitshona sivalelwe ezindlini. Manje nxa sebehamba bedinga abangelamaphepha, siqondaphi khathesi?
Umnumzana Nkululeko Moyo yena osebenza ulungisa ezivandeni uthi kasahamba-hambi nje awuqala ngenxa yokuqonga kwenani lamapholisa emgwaqweni.
Ekhaya kunzima, laphandle sekunzima, akuphumeki endlini ngisho umuntu esiya emashops ngoba bangakubutha noma ngasiphi isikhathi.
Elinye ilunga ledale lephalamende umnumzana Sidiro Kholoba uthi sekuqonge kakhulu amacala esigabeni sakhe seMohotizani lapho kulabantu abeZimbabwe abaningi, ngakho sebecele ukuthi amasotsha angenele ekuhlanzeni indawo le.
We cannot be bragging about 54 years of independence.
Asingeke sathi sikholisa ukuzivusa kweminyaka engamathumi amahlanu lane. Thina singakhululekanga. Sesiyizibotshwa zezigebengu elizweni lethu.
Own country prisoners to criminals.
Amapholisa kanye labogatsha olubona ukungena kwabantu elizweni azaqhubeka ebamba imihlangano yeHabroni lemizi eseduzane betshela izakhamizi ukuthi bengagcini kumbe ukuqhatsha abokuzabana lamaphepha aqondileyo. IBotswana ibuyisela emuva abeZimbabwe abafika inkulungwane inyanga zonke abayabe bengene elizweni okungekho emthethweni. Ngesikhathi eleBotswana liqinisa ukubuyisela emuva abeZimbabwe, ngakwelinye icele umongameli Mokgweetsi Masisi lomunye wakhe weNamibia, umongameli Hage Steynkamp, bathi izizalwane zamazwe womabili sezavunyelwa ukuvakatshelana zisebenzisela izithupha hatshi ama-passport. NginguMartin Ngwenya oyindaba zeStudio 7 ngeHabron kwele Botswana.
Abasakhulayo abavela ezwekazi le-Afrika abasemelika phansi kohlelo lwemfundiso lweMandela Washington Fellowship babuthene esigodlweni eWashington DC. Emhlanganweni lo owe-summit ovulwe nguNobhala obona ngomsebenzi wezindlu eMelika umnumzana Ben Carson, lomsekeli kaNobhala obona ngezemfundo unkosikazi Mary Royce, lomqondisi wenhlanganiso ye-Heritage Foundation umnumzana K. Coles James. Lo nyaka eZimbabwe kuphume abasakhulayo abangamachumi amane lambili, i-42, abenelise ukungena kulolu hlelo. UMichael Ve weStudio 7 wenelise ukuxoxa lomunye wabasakhulayo abeze kulolu hlelo, umnumzana Njabulo Thulani Michael Mthunzi.
Business yami yi-telecommunications company. Siya provide internet eZimbabwe and siya thesi sisevulawayo. Kodwa siyaqalisa ukuofa ama-services ethu Zimbabwe yonke.
Awusitshela ukuthi uhlelo lolu seluthuthukise na indlela ophatha ngayo ibhizinisi lakho?
Ye, iyanceda kakhulu ngoba lapha e-America safunda okuningi. Bengifuna ukuthi ukutela ama-youth wonke ukuthi labe be-apply next year, labe bebuye bezofunda ukuthi ama-business amanejwa njani. Especially singakhangeli i-economy yeZimbabwe. Akusela msebenzi and kuba ama-businessmen and businesswomen is the best idea kathesi ngoba akusela msebenzi. As I said, nxa ufuna ukuqalisa i-business kumele ufunde sibili ukuthi business imanejwa njani, and the best source of ukufunda khonokho kulapha e-America. Mna ngafunda okuningi kakhulu, especially when it comes to i-financial management. Sabona okuningi, safunda ukuthi ama-business amanejwa njani la, so that we can copy and paste or copy and adjust it to our situation eZimbabwe and paste it.
Usulesikhashana kwele Melika, ngike ngaxoxa labontanga, bona bathi isikhathi sabo belapha kwele Melika sesitshintshe indlela babuka ngayo impilo. Ungathi usuhlangane ngento efanayo na?
ye e exposure civilly size la, and I can say because of e exposure and aleo, I think if you are me of just e society in je see a ginger for the better, and gatesi I can say within now in less fiso within ye a kaya in zame lame uti I uplift and change my community, and sizabona nje over the next few coming months uti what kind of ama initiatives we can come up with if I want to back at home.
Okwamanje ukwelemelika lapho kulogesi iwifi ngezinto ezishiyeneyo ezingabambeki lula ekhaya, lapho ubuyele ekhaya ubona ngani kuzabanzima na ukwenza umsebenzi wakho?
Hayi, ekhaya sibili kula ma challenges, but you know home is home, and ama problems lawo kumele siwalungise as a nation, and kathesi from I program le it has benefited me a lot, and kathesi I'm inspired to ukuthi ngiyekhaya and to fix some of ama challenges wona lawo like amagetsi, internet, amanzi, so forth.
Besicela ukuthi unikeze uZulu amazwi akho okugcina amayelana lohlelo lweMandela Washington Fellowship.
Ye, ngiyabonga Mike. Ye, mfuna ukuencourage ama youth ukuthi bezame sibili who apply for I program le, ngoba na yanceda sibili ukuthola I knowledge nje of how I business ukuthi manage njani, and okunye lakho really unganethweka la maya ama businessmen lapha eAmerica, maybe bengawunika even just I access to ama raw materials lani and other uncedo here and there.
Lo mnumzana Njabulo Thulani Michael Mthunzi, omunye wabasakhulayo beZimbabwe abakuhlelo lweMandela Washington Fellowship, wabexoxa ecingweni lo Mike Hove we Studio 7. Kwezemidlalo, iqembu elimela ilizwe emdlalweni wenguqu elidume ngegama lokuthi ama-Warriors linqobele Mauritius nge-4 kanya emdlalweni we-African Nations Championship odlalwe namhlanje ekuseni. Intathe yezindaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngugcweleyo.
Iqembu la-Warriors lifake unyawo olulodwa kwisigaba esilandelayo yesomncintiswano we-African Nations Championship kumbe ichani ngamafitshane ngemva kokubhaxabula ele-Mauritius nge-4 kanya emdlalweni okhutshelwe khona le kwele-Mauritius. Lo mdlalo bekumele udlalwe ngensonto kodwa wasudluliselwa phambili ngoba inkundla obekumele kudlalelwe kuyo ibisifana nje lexhaphozi ngemva kokuna kwezulu. Umdlalo wehlandla lesibili lalo mdlalo ongowesigaba sesibili esomkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika eyozaqhutshelwa elizweni lase-Cameroon ngomnyaka ozayo ukukhangelelwe ukuba khona ngempela viki elandelayo enkundleni e-Barberfields koBulawayo. Imibiko ephuma khona le kwele-Mauritius ithi ilizwe leli lidlalise iqembu labo elamajaha aleminyaka engaphansi kweminyaka engama-20, okuyinto umdlali webhola osakhulayo uDonald Mhlophe athi aluba leZimbabwe layo ngabe iyayenza.
IZimbabwe kule tournament ngaye badlalisa ama-23 ukuze libone amaplayer amatsha njengamanye amazwe ne-South Africa yiko vele abayenzayo vele.
Umncintiswano wechan ungenwa ngabadlali abadlala besekhaya, njalo imidlalo yangomnyaka ozayo iyabe ingeyesithupha selokhu lomncintiswano wasungulwayo. Iqembu leZimbabwe lesuleke ukuyadlala komncintiswano odluleyo okhutshelwe kule Morocco, kodwa phambilini kwalokho belifinyelele ukuyadlala kuyo yonke imncintiswano yake yabakhona. Nxa lingaphumelela ngemva komdlalo wehlandla lesibili, iqembu leZimbabwe lizadlala lelizanqoba phakathi kwele South Africa leli leSotho kusigaba esilandelayo. Kusenjalo uhlelo lokuba amaqembu amela amazwe azadlala njani ekusungulweni komkhankaso wokudinga amaqembu aza kuyaphatheka kumidlalo yezizwe zomhlaba, yona ezaqhutshelwa kwele Qatar ngomnyaka ka-2022 seluphumile. Njalo iqembu laseZimbabwe lizadlala leqembu leSomalia ngenyanga kaMpandula. Kolunye udaba olumayelana nomdlalo wenguqu, iqembu le-FC Platinum liyalele lokhu lihlezi phezu kwengalane yemiklomelo kusigaba se-Castellaga Premier Soccer League loba nje linqotshwe nge-1 kanyanga le-Black Rhinos ngomgqibelo. Iqembu le-FC Platinum okuyilo eliphethe isicoco seligi litshiya iqembu le-Chicken Inn lona ehlezi endaweni yesibili ngemiklomelo emibili, okuyisimo esingaguquka nxa iqembu le-Chicken Inn lingadlala umdlalo walo obekumele liwudlalelele e-Rentals, kodwa wasudluliselwa phambili njengoba iqembu le-Chicken Inn lilabadlali abathathu abahambe leqembu lesizwe kwele-Mauritius. Emsileni wengalane nakho akusatshintshanga lutho njengoba iqembu elijeke amanye wonke engalaneni yemiklomelo.
Siyabonga ke Joseph Njanji ayisikhatha savumi kuba siqhubeke sisonke olivalelisa yongo sithandekile mhlanga ngikho napha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.